Ezindabeni zethu lamhlanje, idale leParliament lizama ukuguqula umthetho ukwenzela ukuthi umongameli weZimbabwe abe namandla okukhetha abahluleli bomthethwandaba abalezikhundla eziphezulu labasekeli babo. Amapholisa ayalisa abazali abalabantwana abaphila lobugoga ukuthi batshengisela phandle kwedale leParliament. Inhlanganiso ezimele yodwa ebizwa ngokuthi hashtag this constitution our constitution campaign ithi kumele uhulumende engavumi ukuthi abantwana besikolo behambe emhlanganeni wezombusazwe. Omunye umuntu wemthwakazi Liberation Front useqalisile umkhankaso othi sekwanele wona ohlose ukuthi uZulu kwele mandebeleni lenkabazwe engavoti. Lamhla sixoxa lo Sam Tencent Sibanda odingela impahla abantu beZimbabwe abafuna uncedo. Sizalethulela okwenzakala emhlanganeni wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuvinjelwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.